Eh indaba ezibuhlungu lezo vukankomo. Uyazi ukuthi kathesi kuyagodola kusekuseni, abantwana kumele bavuke bakhophinzela amanzi, igasi layo iyadula. So kutho ukuthi abantwana bahamba begeza amazaqandayo ngoba sehlulekile njengelizwe ukuthi siplane. So mbona ngani vele into leyi ivelele ukuthini sesehlulekile ukuplana for i-energy, mbona ngani aso-extend ungasongozi ukuthi amagesi amanzi ndayehla siyangena ku-stage 2 kumbe ku-stage 4. Sebe sikwazi ukuzayenzakala at some point, kumele sifake ngesithi investment, sifake nje imali, sinakane ngokuthi ikwini okungasincedisa nxa amagesi sethi ayehle singathi i-alternative energy. Mbona ngani khonapho kusehlela khona to think about alternative energy sources, singalandela amagesi kakhulu, even investing in i-hydroelectric, electric power station. Mbona ngani kumele sicabange kabanzi ukuthi we don't rely on the two that we have, i-power nje yakobulawayo, angazi nakuleyinye engaziyo, but izozazezinezowanzi engempela ngapho i-investe khona kwenzela ukuthi singarelayi ngamanzi ageleze emfuleni, singakwazi ukuthi lawo manzi azaba khona kusesa kumbe not. So we need to think about those alternative energy sources and other means that can help to even igasi khona lopane lapha kube by now the pipeline nxa sasicabanga kuhle kuhle esifika kuma-cities inegasi and having alternative energy, ngabe amagesi engingasikhale ngawo kangaka? Ngumnandlela engicabanga ngayo.
Ukhuluma ngodaba lokusetshenziswa kwezinye indlela zokuphehla amagesi ezifana labo gasi lamandla esola. Kodwa sesikubonile ndiweni, bakhona abanye abaphiwe imvumo amalayisensi okusungula inhlelo zesola, kodwa akulalutho olukhanyayo oluphumileyo.
Kuyavuza Nkomo, I think akuphiwa amandla ukuthi baphehle, kodwa kule khala ezivuzayo imali zabo zivuza. Akula ndlela zokuthi abantu xa bedlalisa imali mbekentshontsha babotshwe. Ngibonangani kumele siqinise kakhulu ekulweni lobugwelegwele obengabakhulu abathola amathenda bathi abathola izincwadi zokuthi baphendle igasi kumbe baqalise basungule inhlelo zokuthatha ilanga zenze umlilo esishisa ngawo ezindlini. Ngokunjalo kudinga ukuthi khona nasiqinise kakhulu ku-anti-corruption lapha, ngoba abantu bayanikana ama-tenders ngudlu, umuntu ethethe imali ayivayisa yesitokfela phecheya engenzanga lutho.